So kuyisika disendaba ku VOA Njebele.
Siyabonga olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 10 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalimibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni njalo abasoze babotshwe kumbe ukubuzisiswa ukuthi bayithola njani. Lezi zikhali isikhathi esibekiweyo singakedluli.
Angiboni ukuthi kuzaphumelela lokhu uhulumende akuzamayo. Izigebengu ezivele zisebenzisa izikhali ukubamba inkunzi ngeke nje zivuke sezihambisa izikhali kuhulumende.
Igqwetha likankosazana Mary Mubayiwa, unkosazana Beatrice Mthethwa uthi uzaqhubeka ngemizamo yokuthi uMbayiwa aphiwe ipassport ukuthi aye kwelatshwa phandle kwelizwe ukuze angaqunywa izandla zakhe ezihlaselwe ngumkhuhlane.
Okwesibili ukuthi aphiwe i-passport yakhe ukuthi akwazi ukuya e-South Africa athole i-second opinion le ayifunayo.
Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziqhubeka zidudulwa ngamandla ngamapholisa.
Khona bezabulawa abantu, ngike ngabona kutshiswa imikhukhu kwenye indawo ukuthi kuyafika abantu laba abahlala khona kutshiswe. Okungasafunekiyo yikuthi awusuye wakuleli lizwe.
Inkampani ebona ngohlelo lokuphatha lokuphaka kwezimota edolobheni lakobulawayo A23 Investments ithi izabandulula indlela okubhadalwa ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalimibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni njalo abasoze babotshwe kumbe babuzisiswe ngokuthi bayithola njani ngesikhathi esibekiweyo singakedluli. Lokhu kwaziswe isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi izolo. UNyathi uthi labalimibhobho eyangeniswa elizweni ngudlu ivela kwamanye amazwe kumele bayihambise emapholiseni. Inyathelo leli liza ngesikhathi izehlakalo zobugebengu obenziwa izigilamkhuba ezihlomileyo ngemibhobho zisanda elizweni njalo lezathengwa okusemthethweni zisetshenziswa okungekho emthethweni. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula, omela iMadobo South edalele iPhalamende uMnumzana Saul Mahalima ubonakale elombhobho enyathele untombazana esifubeni. Kuthi eHarare kulo jaha osakhulayo uTafazwa Murengwa obulele intombazana yakhe ngesibhamu wasezibulalayo laye ngetshefu. Izehlakalo lezi abanye bathi zitshengisa ukuthi izibhamu sezitholakala lula elizweni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amanyathelo okuzama ukuthi kubuthwe izikhali ezisezandleni zezigebengu aqondile. Siyakubona kusenzeka kwamazwe ahlukahlukeneyo ukuthi uhulumende baphe lokho kuthiwa yi-amnesty ukuxolela abantu abangabe belezikhali ezingekho emthethweni ukuze bazihambise kuhulumende. Ngakho-ke la amanyathela aqondile ukuthi abe khona benze khona lokho abakwenzayo, ngokuba siyananzelela ukuthi kwandile kulamalanga ukubanjwa kwenkunzi, kubanjwa ogogo labokhulu, abantwana abancane, izitolo, kubanjwa imizi, kubanjwa amabhenki, kubanjwa zonke nje indawo lezi lapho okutholakala khona imali, uyathola sekulokufa kumbe sekubanjwa inkunzi. Ngakho-ke izikhali lezo zimele zisuke ebantwini abanjalo.
Ubona iphuma ngobunengi limpopo yini Ncube? Ngisho lezi gebengu ezibamba inkunzi izisiza phambili ziyihambisa emapholiseni.
Angiboni ukuthi kuzaphumelela lokho uhulumende akuzamayo. Izigebengu ezivele zisebenzisa izikhali ukubamba inkunzi ngeke nje zivuke sezihambisa izikhali kuhulumende. Ngokuba abantu ababamba inkunzi ngabantu abazinikele ukuqhubeka bephila naleyo mpilo. Izizathu zabo zinenginengi kakhulu ezenza ukuthi baphile naleyo mpilo. Akulula ukuthi basuke bahambise izikhali lezi. Sasikubone kuzanywa kwamanye amazwe. Yebo kambe abanye bayahambisa izikhali kodwa izigebengu zona ngokwazo hayi ziyazi. Gcina izikhathi ziqhubeke zizisebenzisa. Ngakho ke angiboni ukuthi kuzaphumelela lokho abakuzamayo ukuthi abantu bahambise izikhathi kuhulumende.
Ikhona kuyini okungenziwa Ncube ukuze kuqedwe udubo lobugebengu, udubo lwemibhobho esigcwele ebantwini?
Izizathu zokuthi abantu babe nezikhali ezingekho emthethweni ziningi. Amabhoda ayavuza, imingcele iyavuza, izikhali ziyasuka eSouth Africa zisuke kwamakhelwane zingene elizweni, ezinye zivela kubo Mozambique, ezinye ziphuma ezinkambeni, emasotheni lasemapholiseni labanye abavunyelwe ukuba nezikhali elizweni. Kanti ke ukusetshenziswa kwazo kuhambisana lendlala esiyibonayo, abantu bengaholi, abantu bengela kudla, abantu bengela school fees, bengela rent. Ngakho ke ubona sekubanjwa kakhulu inkunzi. Ngakho ke unqanda lokhu kuyikuvimbela ukuthi izikhali ziphume emasotheni lasemapholiseni, izikhali zingene elizweni. Kanti ke njalo kuyukuthi abantu bangabi lesizathu sokuba nalezo zikhali lokuzisebenzisa ngaleyo naleyo ndlela abazisebenzisa ngayo.
Alo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwavulawayo. Igqwetha elimela unkosazana Mary Mubayiwa owayengunkosikazi kamongameli welizwe, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, unkosazana Beatrice Muthethwa uthi uzaqhubeka ngemizamo yokuthi uMbayiwa aphiwe incwadi eyokuya kwelatshwa phandle kwelizwe. Umthethwa wahlengezela inyembezi ngolwesihlanu olwedluleyo eHarare ngemva kokuba umthethwandaba wethule incwadi yokuthi uMbayiwa abotshwe ngoba ehluleke ukungena emthethwandaba. UMbayiwa wayekhona emthethwandaba kodwa ngenxa yokugula wayengenelisi ukuqansa amastez ukuthi ayethoniswa. Odokotela bathi nxa engadinganga ukwelatshwa phandle kwelizwe kuzamele aqunywe isandla sakhe esibhibhidlayo esesidlekile ngomkhuhlane osuhlasela lenyawo zakhe. Imfanekiso esebulenjini itshengisa isandla sakhe esokudla sesidleke inyama okokuthi ithambo selikhanya lenzipho sezixathuka, iminwe ivuvukile. UMbayiwa wetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga kodwa yena uyalandula leli cala. Abanye bathi uChiwenga osethethe uMiniyothabo Baloyi njengoba engumphathintambo wezempilakahle ngabe uyadelisa inhliziyo amxolele unina wabantwana bakhe uMbayiwa ukuze ayekwelatshwa phandle kwelizwe kodwa yena ukhanya engafuni. Unkosazana Mthethwa uthi isinqumo sokuthi uMbayiwa abotshelwe icala lokungayanga enkantolo yena ebekhona samdabula inhliziyo kakhulu. UGeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lo Mthethwa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, I mean, firstly, the idea yokuthi umuntu ogula njengoMary should be arrested and put in custody and placed before a magistrate. Ebu condition where can't come to court. And umama lo, ugu physical pain, ugu psychological pain, ngoba abantu bakhe kababoni. Ngazifaka ezikhathulweni zakhe ukuthi, honestly, a woman who has not seen her kids for 32 months, now she must be arrested because uyagula, akakwanisi ukuhamba ama-state party. ngiyazibuza ukuthi am I a facilitator of this injustice by being part of it? Uzibuza imibuzo eminingi ukuthi konke lokho okwenzekayo shuwa-shuwa i-justice le engiyi part of yiko wangikhalisa shuwa namanje I'm still very pained by this whole nonsense.
Manje uzwa njani okwanamhla?
Uyazi wake waba ku-hospital ngelinye ilanga wangabuyi kwathiwa kabuyi noma egula noma enjani kabuye sagcina sesihambe ne-ambulensi. Behla omagistrate bahamba bamurimanda khona eku-ambulensi. Kukodwa nje kona lokho it's something I haven't seen. I've been a lawyer for 41 years and ukuthi umuntu obonakalayo ukuthi uyagula ugula okunje wabuya e-court on Friday but umamakhe could not take it kuma-state sama-flight type 2 ukuthi angene ku-court. Sasikhona samtshela umajistrate wakhona. Umajistrate wakhona ungumama futhi ukuthi ukhona uphansi ngaleyana emotweni kakwazi ukubuya phezulu ngoba umamakhe kakwanisi ukumthwala physically ngoba amalisi e-court kasebenzi. Umajistrate wathi uyawazi umthetho ukuthi umuntu enganikwanga imvume yokungabuyi vele uma engabuyi vele shaya iwarrant. Uyazi ama-prosecutors kayi-aplayelanga iwarrant leyana. Umama lo kathi simtshela loko wathi let me go and think about it for 10 minutes. Wahamba almost an hour waphenduka lapho wasetsho loku ukuthi hey warrant of arrest. Ama-prosecutors enga-aplayanga ngithi ukuthi sifuna iwarrant. Iwarrant ngeyomuntu ongabuyanga e-court ngenhloso ngoba engafuni ukubuya. Willful default and yinto le eke yenziwa for the same person by male magistrates abehla phansi some remanda phansi nalaphayana. So uyabona ukuthi lokhu kakusasi justice kusebenzisa i-justice ukuthi abantu babe ama-personal vehicles angafanele ukungena e-court and for me it's abuse of the law.
Manje lifuna ukwenzani ngathi nje nxa siqhubekela phambili lifuna ukuthi lenzeni ukuthi athole uncedo aqale asile engakabiselwa futhi phambi komthethandaba?
Naturally I'll have to be going to the high court for a number of issues. Just ukuthi warranty le isethe aside ngoba vele it was a regular issue. So okwesibili ukuthi aphiwe i-passport yakhe ukuthi akwazi ukuya e-South Africa athole i-second opinion le ayifunayo.
Alo-ke ngunkosazana Beatrice Mthethwa igqwetha ubexoxa ecingweni eseHarare logeyina kumede Saidi owe-Studio 7. Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziqhubeka zidudulwa ngamandla ngamapholisa. Leli nyathelo lamapholisa likhanya lijojozelwa iziphathamandla zebandla le-ANC ezithi abokuza kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Abembi begolide abenza umsebenzi lo bengelamvumo abathiwa ngozamazama yibo abathwele nzima kakhulu ngoba babanjwa bakhululwe impahla batshaywe kabuhlungu andubana baqhutshelwe amapholisa. Edolobheni le-Johannesburg kubikwa lakho kuyisiphithiphithi abantu bokuza bebotshwa mahlayana. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Moses Nhlanhla Ncube saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani kwele South Africa kudaba lokududulwa kwabavela kwamanye amazwe.
Baba Gande, umumo umubi kakhulu. Yilokhu ngesilunga bathi khona ukuvolatile. Umumo khona unzima kakhulu lapha kwele South Africa ngoba umuntu wonke okuza usesaziwa njengomuntu olecala. Kungaze kungathi kusetshenziswa igama elithi khona abantu abangekho emthethweni. Kodwa okwenzakalayo kunzima kakhulu ungakhangela amavidiyo uthola abantu bechawe kulamadoda akade echawe enqunuliwe loba sebengena emoteni yamapolisa abantu baphethe izigodo bayachaya amapolisa khona khonapho kunzima kakhulu into engakaze ibonakale lokhu emhlabeni ophucukileyo
kuseyafika ukhetho ubona kungaba njani
ye into le isiyindlela yokuncintisana okwepolitiki ukuthi laba abezombangazwe sebegijima ngayona le indlela ngicabanga ukuthi kukubangelwa kakhulu ngokwenzakeleyo ngeaction SA egqugquzela ukuthi abantu bona laba abantu bokufika kabachaywe kabaxotshwe bangaphiwa amaphepha kubonakale kukhetho oludlulileyo ke ingathi ke iyakhula iyadlondlobala iaction SA so sesibonakele ANC isikhulumeli sabo uPule Mabe ubekhuluma esengumuntu okhuluma kabi kakhulu ngabantu abangayisibo abe South Africa abalapha ekhuthaza ukuthi abaxotshwe bangaphiwa amaphepha kusetshenziswa igama lokuthi ngabantu abangekho emthethweni okungayisikho qiniso ukuthi abantu bonke ngabangekho emthethweni so ke njengoba kusiza ukhetho luka 2024 kuyatshengisa ukuthi kumnyaka ozayo kuzabe kunzima kakhulu asazi ukuthi umuntu ongayisiwo wakuleli izwi kakhulu umuntu eZimbabwe ukuthi angawuqeda u 2023 ephefumula kusiyafika u 2024 abuthembisi ngoba iANC ibi ngenye ibi libandla ebelingathi liyancedisa ekuthini kuvikelwe abantu bokuza so lokho esikubonayo kuyadanisa kakhulu njalo kuyethusa
bakhona yini asebecabanga ukubuyela baye ekhaya ngenxa yomumo wona lo
ye bakhona abacabanga ukubuyela ngingathi abantu badidekile baya kucabanga ukubuyela baphinde futhi bakwesabe ukubuyela besesaba ukuthi bazaphila njani ngoba umuntu nxa esithi uyacabanga ukuthi ube semsebenzini wona lo akade kiwo kuyo okudliwa kuyo acabanga ukuthi nxa efika ukuthi uzaphila njani njalo abantu kunje abulomlando ukuthi kufuneka abantwana baye esikole kufunekani so abantu bayafuna ukuhamba kodwa bahlutshwa yikhona lokho kodwa ke ngendlela okwenzakala ngayo ngoba abantu ngikhona bezavulawa abantu ngendlela okubonakala kusenzakala ngayo ngike ngabona kutshiswa imikhukhu kwenye indawo ukuthi kuyafika abantu lapha abahlala khona kutshiswe okungasafunekiyo yikuthi awusuye wakuleli lizwe njalo le misebenzini sokuvaliwa amaphepha kawaseku
Hello ke ngumnumzana Moses Nhlanhla Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Inkampani ebona ngohlelo lokuphaka kwezimoto edolobheni lakobulawayo e 23 Investments ithi isebenza gadalala ukuthi abachayeli bezimoto ababhadala idola elilodwa ukuphaka benelise ukuthatha intshintshi ukuze bayebhadala kwenye indawo bengasuka isikhathi singakachayi. Lokhu kuvezwe ngumgcinisihlalo walinkampani umnumzana Lizwe Mabuza ekhuluma emhlanganweni obuqoqwe leCouncil yedolobha lakobulawayo eyiyo esebenza lalinkampani. Kulumkhosi inkampani le inikeze abaswelayo asebeluphele kanye lezisebenzi zayo ukudla ukugoqela impuphu indumba lamafutha ukupheka imoda ibhadalelwa idola lemelika elilodwa ukuthi iphakwe okwehola elilodwa kuphela ngelanga omunye umhlali wakobulawayo wamangalela inkampani le emthethwandaba ngalolu daba Ukucubungula lolu daba usithandekile emhlanga uStudio 7 uxoxe lomnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMatabeleland Institute for Human Rights obheke lolu hlelo ngelihlo lokhozi
Ukuqala yona vele uhlelo lonalolo lwe-parking esilalo kobulawayo luthe lubuya indlela oluthengiswe sachazelwa ukuthi luzaba yilo lona le ndlela olucine lusenziwa ngayo kube izinto ezimbili ezingafananiyo njalo ezingahambelani sithe sisizwa yilaba abakhokhela idorobho ngalolu hlelo bebethi inkampani le izabuya le-parking system e-sophisticated esebenzisa i-technology yalezi nsuku ngokunjalo ngokunjalo kodwa simangene sesinqasile buya sokusebenza khonoko ukuphosa kufanele khonoko uvela kade kukhona okwabo ma blue ka city council bona laba kade bevile bephathalisa abantu okwesibili ke ngingakutsho ukuthi khathesi bebelayo nalihlelo lokuthi umuntu uyabhadala uyangena apake abhadalisa idola even ungasebenzisanga isikhathi esifika ihola ubuphadala kuphela idola kuba ibuqili lobu lobugwelegwele ngoba bona bathe idola ngehour nxa ngingasapaka ngehour akusamelanga phela ngibhadaliswe idola kumele ngibhadaliswe imbijana elingana nesikhathi sami ngingabeka ngalendlela ungathweli lofu yesinkwa idola ubusungithengisela ihalf yesinkwa akumelanga unjaje idola kumele unjaje phela ihalf yedola nxa khathesi sebesithi bazakhiphukisa isystem yabo kube njalo ye kuyinto ehleleyo ngoba vele into esiyikhangeleleyo asibatshayela izandla ngalokho ngoba vele yinto kade bekumele beyenze lasekuqaleni ibe yindlela engarobhi abantu engaqilibezeli abantu ngesikhathi sokupaka balungisisa amaphutha abo barayithi bawalungisise vele bekumele bengamelanga bawenze lasekuqaleni bekumele basebenze isystem evuma khonokho asebesithi bazakwenza khathesi
ikhansili yakobulawayo ithi uhlelo lolu aluyini ndawo luzalungiswa kuphela abantu bese belusebenzisa ngendlela abafuna ngayo bakhona yini abanye abavele bengafuna ukuthi bebhadale idola ngelanga
kulabantu akade sebechiya imota zabo edorobheni sesihlala edorobheni khonapho sihlala kumaparking wona lawo zafa kudala zichiywa khonapho sihle imota ihlala inyanga kumbe inyanga zize zibe ngaki sokusingcolisela idorobho sokusenza izinto kube le ndawo zokugangela njalo njalo ungananzela ngokubuya kwe-TPI kuphelile konke khonoko kukanti njalo abantu kulabanye ababuya emsebenzini bahola imali ezincane laye sowaseva wathenga imota khathe sisedinga indawo yokupaka kakula ndawo yokupaka ngoba ngakwanisi ukuthi abhadale idola ngehour okutho ukuthi ngelanga sokufunakala i-$8 ungananzelela phela umholo wakhe uyabuyi-$40 or $50 ngenyanga esiphele ngeviki engikutshoyo-ke ngalokhu yilokhu ukuthi i-city council ne-TPI kumele benze kube le ndawo lapho esingapaka khona kungabi idola idorobho lonke per hour akube lezinye indawo mebheze 50 cents an hour ngokuya ngokuya edorobheni ukuze si-accommodate umuntu wonke ukuze idorobho lethu libe lidorobho elivumela umuntu wonke ye i-system ye-parking iyafunakala eqinisweni asingeze saba lidolobho elakompuzi idlemini omunye lomunye wenza umathanda kodwa lakho futhi phela singagijimisa ukwenza imali mtshokotho sikhohlwe ukuthi lona leli dorobho lakhiwe ngabantu ngitsho ukuthi kakube le ndawo lapha hlezi okusala kuyikupaka mahara kumbe okulokupaka okuchiphileyo kakube lezinye izikhathi phela ezivumelayo ukuthi esikithi ngesikhiwa i-flexibility ukuze abantu benelise labo kuye bazwe phela ukupaka phakathi kwedorobho bathenge kalula ngoba sizagcina sisiba nobusela bokugqekezwa ezimoteni ngoba base bekwazi ukuthi uthiya imoto ekucineni kwedorobho wena uya ephakathi kwenziki yedorobho ukuthi ukuthi ukuhamba kuphela kuza kuthatha 30 minutes so nxa uthiya imoto abafana basala begqekezwa le ntshontsha imoto yakho uyathi uphenduke uyathola kungasela moto zonke lezo zinto kumele zikhangelwe zinazelelwe ukuze idorobho olisebenzela umuntu wonke
alo-ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphatha amandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi abashayeli bamateks ababili babanjwe inkunzi bathathelwa imoto zabo lemali edlula amakhulu amathathu $360 kuzehlakalo ezehlukeneyo ezimbili e-airport leGlendale. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi otsheketsha sebehlasele isigaba semapanzure esigabeni sezihlabane badala umonakalo omkhulu kakhulu eduzane lenjanji eya eGweru. Okwamanje ke sizwe amazwi enu elisithumele ngeWhatsApp.
Sizindli ngabe lindani mthakazi omuhle ngibona ngisidini ngifana waphansini lesidini okwamanje ngikhuluma ngilapho mzansi ifunafuna ngilombuze lapho kubantu besizesila abasizi besisola beze bethukile umqondisi engangizanga lutho ngizama ukuthi esize thina abantu bemathebelile ukuthi kanti aliboni na ingethi umqondisi yalisiza lapho uyasiza sonke abantu bemathebelile ngoba siyazi lokhu kuthani 2023 zone akubuzwa futhi lokhu kaloba uma silalela ama-voice note kwesidigesini lapho abantu bezanikhivu sinesilo minyaka okuqalela bafikile 5 abafiki abalandela abaningi bafuna be-CCC be-MRT into esiyaziyele. So ngombuzo laphana ukuthi njengoba usichani sezoyini uzokhona yini ukuyikhiphizana njengoba ikhiphe isuwela lithuka lomqondisi laphana ukuthi uchani sezokhona yini ukuyikhiphizana liyazi ukuthi ngingezele kakhulu kanjani ukubizi lenkosi thina abantu ntomathelele ilizwi lenkosi leli elikhulumayo ukuthi hhayi akuqini ilizwe laphana abantu abaningiyabe nibezongena ngibilale masini kodwa ngoba singelayo inkosi abantu basabalele nje badufila bayazi ukuthi abazazi bona ukuthi vele kahle kahle kwangoba. So siyacela ukuthi linike lokugxileka imfundisi uma lilandele isifiso lilandele kahle kodwa lingathuli i-MRT ngoba izama ukuthi isize thina. Ngiyabonga njalo.
Salbonani, salbonani basakazi ka Studio 7 thina siyaphila ngaphelupani siyabezwa abantu bakaNkulunkulu bayakhuluma ye ngabe qinisile abantu be-MRP laba kodwa okuyikho silo liqinisa ngabe sitsho njalo sizahlala sibuswa izani kokuphela kakusiqiniso lokhu ukuthi umnangagwa lochamisa into eyi-1 bangaki abantu bakachamisa abasentolongweni lababulawayo kambe abantu bengathi bengabantu bayo bayiwani ndangabulalana ngalolo hlobo hayi asike sithiyeneni ngalokho bantu nxa sifuna ukuphuma ebunzimeni lobo ebunzimeni lobo esilalo ngezani kusukela ngo-1980 asilivotheleni uchamisa kuphela singakhuluma sithini silizwa liqunywa liqunywe lokho nje yingxoxo nje ezaphelela emoyeni umlilo wamaphepha ongayindawo kudalazela pani
nje salibonani 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 Studio 7 abalandeli bonke balo msakazo goqela ke umfowethu sambali ke laphana e-Marathon azothi alandela kakhulu ke lolu hlelo umsakazo Studio 7 nabasakazi bonke ndiyanithanda nami ukuphawula ke ngendaba le yokuthi ke amazwi amabhunu kumele abuyele asambeni madoda ayiseke ngendlela siyazi ukuthi ke kunzima abanye amakhaya adilika abazali bashona sisenamakhaya asazi ukuthi sizoqala kuphi kodwa ke ayikho enye indlela ngeke umuntu akaphunguke kwezizonda akhulume ngagxika ngayo yonke into ke umthwalete laphana ke singenzanga lutho singamaZimbabwe okunye ke umuntu ebekuzonda ke kathi wenzela kahle kukhona okuzoyenzeka okuhle empilweni mhlawumbe ichance yethu to go and build our Zimbabwe siye yakhe ilizwe lethu kakusha ke noma kunzima kodwa ke ayikho esingayenza ikhaya lekhaya sambeni asambeni bafowethu singaze silimale sizoze sishiswe ke njengomfowethu lophana wafaka buhlungu ayikho enye indlela ubuhlungu khona benyelwe sebephila lapha besebenama-families khona lapha kodwa ke ngilesi khathi leyo sokubona sibheke emuva sihambe ekhaya siyovota mhlawumbe ke kukhona umlimi asilungiselele khona. Siyabonga kakhulu libe right siyalithanda kakhulu umsakazi Studio 7 abalandeli bonke salumnani lupane udandana lenjani siyalithanda kakhulu.
Sake sazama ukubika ukuthi kulamasobhuku edandanda amabili owesinangene noShadrack Masimini Ncube lo uchaja 20 rand ngomntu
umntwana ukuthi amenzele incwadi ukuthi ayithatha i-death certificate. Kwenze ukuthi okukheshwa wathi ngu-Athuel Mawala Dube lo utshaja 50 rand ngomntwana. Yikho kulogogo olabazukulu abangu-5 wefuna ukubathathela ama-death certificate. Yikho wabhatalela ababili kuphela, abathathu abasathathanga ngoba imali yakhe yahlaphelela khonapho. Bebesizama ukuthi ngali ngatshela amalungu zamapholisa nje ukuthi azame ukwenza ilokhu eza inquiries khonapho, noma abize abantu abahlanganise abantu bazazikhulumela. Siyacela civil, siyacela civil.
Salibonani, salibonani lonke balaleli bestudio. Ngingathaba uma lingavula ivoice yami. Kakade ngarekhoda bakithi kalivuli. Mina bakithi ngilesikhalo ngimthwakazi. Umthwakazi angazi lokuthi sihlahla bani, ukuthi ngingasi beza ngithi sihlahla bani. Angazi ukuthi bazama ukuthini bona laba, bazama ukuthi bachitha yonke into nje esiyifisayo thina empilweni zethu. Thina sifuna ukuzama ukujintsha into ibaleli phizana. Sikhathele ngezaniphefu thina. Imuli yethu layo ikhathele bakithi, abantwana abazali behawula besekunzimeni kuzaniphefu. Siyacela bayethu sivoteni kuhle kanti singesabini, singethuselwa. Ukwethusela kade kwadlula. Ngiyabonga.
Injani Studio 7 injani? Ngicela ukuthi like limamelise laba aba-opposition lamaNdebele, bona bangamaNdebele bemamele ukuthi upresident wethu thini. Abantu bakithi balahlekile ngokuneni, balahlekile ukulahleka.
Uxolo, isikhathi sesidliwe ngumango. Yazibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande.